VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mbimbitho 2018 nguChris Dande endabeni zethu lamhlanje.
So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo. Then abantu abasebenzayo labana sithethe ukuthananzela sananzela ukuthi bawomhlobo lawo besitoneni. So sase sihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusentshenzwa indaba abani. Ikwapho kuqalise khona umsindo.
Amapholisa akobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ngemva kokutshengisela endaweni eyakhelwa i-Egodini Mall.
Lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe nenye idebt sokumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale? Because esikufunayo ukuthi kube le ndlela ecacayo, kube le justice.
Izakhamizi zakobulawayo zithi kaziboni isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa akobulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa lahlawuliswa ifine ngemva kokutshengiselwa okwenzakale endaweni eyakhelwa amavinkili lesilindo semichova lamabhasi eGodini Mall. Abe-MRP batshengisele besithi akuqatshwe izizalwane zesigaba seMandebeleni ekwakhiweni kwale ndawo, hatshi abasuka kwezinye izigaba zelizwe. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ekobulawayo.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Vanet Meyer Ncube nguye yedwa obotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela eGodini Mall bethi ulenkani. Uncube ukhululwe lamuhla ngemva kwemini enkulu ehlawule $20 ngemva kokuba inkampani yeTerracotta eyakha eGodini bethi ababoni kulecala abangalethesa isibotshwa ekutshengiseleni kwabantu. Uncube ulandisa udaba lokubotshwa kwakhe.
Bengibotshele eGodini kusite 60. Kundaba le eGodini okule company lekuthiwa iTerracotta. So into eyenzakalayo laphana bekulabantu abasebenzayo. Then abantu abasebenzayo labana sithethe ukuthananzela sananzela ukuthi ngabomhlobo lawo besitoneni. So sase sihamba sesiyakhulumisana labo ukuthi kanti nalaba lapha thina singakawazi ukuthi sokusentshenzwa indaba abani. Ikwapho kuqalise khona umsindo. Kodwa navele umsindo ubungekho kangako ngoba nalabade besebenza sibachazisele ukuthi izizathu kungani sithi sibafune eGodini. Bazisiza ngobathi sesithe sesifuna i-management yankhona ngoba bebesithi bona omunye besithi ngwenkayi, omunye ngwebhinga, omunye ngwetsholotsho. Sathi bisani izithupha zenu ukuze sithole ukuthi lingabe tsholotsho lebhinga yini. But abalazo. Sathi asihambeni ehofisini ku-management yenu siyebona ukuthi iqiniso lilinalivela.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba amapholisa aweZimbabwe abopha abantu besebenzisa imizwa yabo bengalandeli umthetho.
Amapholisa eBulawayo Central atshengisele ukuthi asebenza ngemizwa ngemva kokubana bebophe uVanethi Ncube bemethesa icala lokuba yisiqholo okusibonise ukuthi basebenza ngemizwa abasebenzi ngomthetho. Lalapho bathe sebebize abakhulu beTerracotta babuya eCentral ukuthi bazovulela uMeya Ncube icala. AbeTerracotta bafika bala bathi bona icala kabaliboni, ngokunjalo abayikumbophisa, okubangele ukuthi amapholisa athi azamvalela uVanet alale khona ngale kwaso kusithi ke namhlanje ngemva kwemini enkulu wasebhadala ifine $20 sebe sithi bamcharge nge disorderly conduct.
Umabhalane jikelele wemthwakazi Republic Party umnumzana Akhim Mhlanga uthi okwenzakale kobulawayo kulandela ukubotshwa okungekho emthethweni kwelunga labo yinto abanyeke bayivume ngoba amapholisa awabahloniphi njalo bakhulumisane kubi labo.
Okwenzakale kobulawayo lapho ilunga lethu libotshwa okungekho emthethweni ngamapholisa bethi bona bazama ukumkhawulisa, yinto esingeke sivume thina njengentsha yakomthwakazi. Into eyenzakalayo ukuthi amapholisa akasihloniphi, loba sifika e-police station sisithi thina siyangena, ipholisa elisemnyango lisitshela ukuthi siyahlanya. Saze sagcina sisiyabonela lo member in charge wasupportana le polisa lele lisekela ukuthi liqondile uma lisitshela ukuthi siyahlanya. Kambe amapholisa engasitshela ukuthi siyahlanya thina sibuya kuzofuna uncedo kiwo. Yikho bona khona ukuthi amalungelo oluntu kulo mhlubo lwemandebeleni kahlonishwa nguhulumende wehalale.
Ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla ezombusazwe sekusolwe kabanzi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho, kukanti bevele belelungelo lokutshengisela. Okwamanje amapholisa aphakathi kokucwayisisa ukuthi umnumzana Ithai Zamara owanyamalala ngemva kokuba edume ngokutshengisela kanye lokuhlukuluzwa ngabomthetho ungaphi ngoba imuli yakhe ilokhe imdinga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe komiti yedale lephalamende ebona ngezemali bebekobulawayo namhlanje bezokuzwa imbono kaZulu ngokuphathelane lomthetho ozavumela uhulumende ukuthi athathe isikwelede senkampani emba lokulungisa insimbi eyeZisco Steel. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola, i-$495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulomhlangano umnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini, njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani. Ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede, uZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulenyoka kuthiwa yi-RPZ Debt Assumption Bill, whereby abantu babegcwele lenhlanyelo lamatrekita, kodwa kwacinga ukuthi abantu bazana, abantu abangaholi lutho babhadale i-tax earning ukubana kuklewe i-debt liyana. Nango kathesi uhulumende sebuyelwa kweZisco Steel isiyibhadale, kuze kube nini sibhadalana lezikwerede ezingacubungiswanga, ezinga-investigatewanga, esingakwaziyo ukuthi zaphelela ngabi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede, ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhala le umsebenzi.
What about izinto ezi-affect abantu phansi? Kathesi ama-doctors aku-strike, but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe ne-debt okumele siyibhadale, ebhadalwa ngabantu, ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini, njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe, ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 ye-Constitution, njalo uma bekhangelela laphana ukuthi kwahamba yani sicela laba ababonayo becriminalize ngoba bathenga imali, sesibhadala thina bathi sibadala into esingakazi. Sicela sikwenze i-audit kungatholakala abawonileyo behambe emajele sesidinwa ngokube sisemtshela izimali.
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokho kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhulu kakhulu ngenzeka ukuthi uhulumende zonke le nto esenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela kodwa wayekela yena kwaze kwafika isigaba njengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezezikostili zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli committee umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisana loZulu njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo ithiyachiyene kodwa engakutsho kakhulu okuphume sobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababe belokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiparlamente njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale lephalamende ahlala kucommittee ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede wenziwe ngozibandlela lonyaka kodwa awukadluli edale lephalamende. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa. Amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazikuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Nesikhathi amakhulu lamakhulu abeZimbabwe ahlala kweBotswana belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika, abachayeli bakhonona ngokwehluleka ukuthola incwadi yezimoto, ama-temporary import permit okumele atholakale ebulenjini be-internet. Intatheli izindaba eStudio 7 Martin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweBotswana.
Ugatsha olubutha umthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lwasungula uhlelo lokupha incwadi zokungenisa imoto yeZimbabwe kwesikhatshana olwama-temporary import permit iTIP ebulenjini ngenyanga edluleyo. Lokhu iZimra yathi linyathela lokuzama ukwehlisa inani labatshayeli abafola emngceleni wetshiyeneyo belinde ukuthola ama-TIP kodwa abatshayeli sebekhonone ngokuthi abatholi isizo ebulenjini be-internet bezama kodwa besehluleka. Imizamo eyenziwe yi-Studio 7 ukuthola leli fomu ebulenjini bungqila nelomduli ngoba ikhasi lemzili mrani sehluleka ukubhalisa abachayeli ngokupheleleyo. Umunye umnumzana Sifas Chuma uthi laye usekwazama ukuthi athole iTIP ebulenjini kodwa wehluleka.
Khona nje vele into ebisikhathaza kakhulu uma usiya eZimbabwe emabhoda amalayini, you know, le system nje ungeke ube yazi ukuthi usuka lapha uye laphana lapha, but bebesiphe ihope ukuthi sokune iTIP yabo le khona. But when you go online layo inama frustrations ayo, it's not as effective ngendlela besikhangelele ngayo as it is. We're trying ukuthi sithi get documentation yonke ilungile ukuthi umuntu ahlafika adindisa.
Abachayeli kumele bangene ngenombolo ze passport ukhasi lapho utholakala khona iTIP kodwa okwaneliseki okwamanje. Umnumzana Carlton Ndlovu uthi kade bethabile ukuthi ukufola emngceleni belinde ama-TIP sokuyinto edluleyo ikakhulu bekhangele ikhefu elifanele iPhasika kodwa ukwehluleka ukuthole lamafomu ebulenjini kutsho into eyodwa.
Kutsho sizaqhubeka silayina eboda, manje sikhangelane lekhefu eliphithizelayo elifana lePhasika asilibonanga. Sithemba lokhu kuzalungiswa masinya abantu bengakayi ekhaya.
Ukuphuza ukunikeza ama-TIP emngceleni yikho kwande ukuphuzisa isihambi okumele zihlawule imali ephakathi kwamadola amelika amachumi amane lamanye ngamachumi ayisikhombisa ukuthi bangene le mota eZimbabwe. Umnumzana Anele Nkomo uthi iZimra bemele iqale ibe nesiqiniseko sokuthi uhlelo lwayo luyasebenza uqotho ngaphambi kokunxusa abachayeli ukuthi balusebenzise.
Bekufanele benze bebe nesiqiniseko sokuthi uhlelo loluzasebenza. Kuyadanisa ikakhulu sikhangele ikhefu kanje.
Inhlanganiso yeZimba kade ingaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 okade ufuna ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikuphi. Kusenjalo sekuqale ukuphithizela izimoto eziphuma eBotswana kanye leZimbabwe zizibhekisezimbabwe iningi zithahlana nalesi hlobo labangani ngekhasi ngesikhathi sephasika. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane yasihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwe ngabesifazane ngalinyanga kaMbimbitho okuyinyanga lapho kunanzwa khona imisebenzi yabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezomvikela abalondoloza ukuthula abomanyano wamazwe omhlaba bathi ukufakwa kwendawo yoku kwataza abedlula endaweni ePuntland kwele Somalia sokuncede kakhulu empini yokuvikela imisebenzi yamaqembu yabalwa becatsha abe Al-Shabaab le ISIS. Inkokheli yebandla elibusayo kwele China ele Communist Party ibikwa ithatha amanyathelo okuqondisa okuphuma emisakazweni kamabonakude e-TV imifanekiso yefilimu ebonwa ngabantu kanye lengwalo okumele bazibale. Sokusele inyanga ezingaba isithupha kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Kodwa lokhu kusungulwa amanye njalo amabandla ezombusazwe. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Election Commission luthi kulamabandla adlula ikhulu lamachumi amathathu azancintisa kukhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi sokusungulwe njalo umanyano wabafuna ukuncintisa kukhetho lwamakhansili olwabaphikisa bezimele. Sixoxelo sakhulayo ozancintisa ephansi komanyano we-MDC Alliance umnumzana Rodney Jele endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo othi laye uzancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edalele ephalamende onguye njalo osungula lingxoxo.
Ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi ama-independent uma ngingaqala nje lapho asuka edalwa yikuncipha kwamathuba kwabanye abantu emaphathini wabo noma iy'ngxabano eziba khona phakathi eqenjini ezigcina zilida ukuthi umuntu abone ukuthi angiphume ngizimele mhlawumbe ngoba ebona ukuthi angaba nabalandeli kuleyo ndawo. Kodwa-ke ubuningi bamaphathi akuvamisile ukuthi kube yikho ukukhipha abantu ukuthi kube kuma-independent. Sesizamile futhi uma ngibuka mina ukuthi amaphathi athe esanda kodwa aphinda ancipha. Ngoba ungakhangela manje i-MDC Alliance umbimbi lwamaphathi awu-7 akhuluma ngezwi elilodwa azancintisana namaphathi amaningi ebewona eyiphathi eyodwa. Yebo kambe siyabona amaphathi amaningi ikakhulukazi aqhamuka ngakuhlangothi lukazana u-PF kodwa-ke eqiniso lonke ukuthi awamaningi mhlawumbe ngaleyo ndlela esicabanga ngayo. Kodwa-ke futhi noma emaningi akusikhona isizathu esenza abantu bafune ukuma bebe ngama-independent.
Okay, hayi kuyozwakala mnumzana Nkomo. Mnumzana Jele wena uthini? Ukubona njani wena ukuthi kungani amabandla ayagcwala labantu abazimele?
Yeah, maybe ngingezelele khonapha kubabunkomo ukuthi I think at the end of the day okunye okukhozelayo khonoku ukuthi abantu beqini bezimela bodwa kumbe amabandla eqini isiba maningi because at the end of the day and we exercise ama different views. So omunye umuntu nxa ebona ngani i-organization akade iyo ayisahambisani lalokhu yena kucabangayo uqini ibone engcono ukuthi ngono mina ngiphume maybe ngcinge labobruba amabangani bangisupporta business lokwethu beziphushele yabi agenda abafuna ukuyiphusha. So I think in addition to akade khulunywa ubaba uNkomo, maybe that's my contribution.
Yeah, baba uNkomo, siyabona ukubana iminyaka yonke kusiba lokhetho bengani banenganyana abakhona abafuna ukuncintisa kodwa sekufika ukhetho sibone sebebalutshwana ikakhulu abafuna ukuba ngomongameli. Ubona ungani kugcina kuhamba njani? Abantu bayabona yini ukuthi bamotshe isikhathi sabo?
Ye, isikhathi enye into babugandi yile ukuthi izinto ezimbili la. Okunye ukwanda kwamaphathi kusuka kuyimsebenzi mhlawumbe yeqembu elibusayo lakhe amaphathi amaningi ngenhloso yokufuna ukuthi kuhlukaniswe amavoti. Kodwa futhi okunye kwenziwa yikuthi kunemali phela ekufomeni amaqembu, ekubhaliseni iqembu ukuthi lingenele ukhetho. Abanye abantu baye beyifunela nje lezo mali ezinye ezingeza kulaba bantu abaxhasayo esingathi ngamadona. Ezinye imali eyiphuma kuhulumeni ngokomthetho nje weconstitution ukuthi vele amaqembu angenele ukhetho kuba nemali ayizuzayo yokuthi ibalekelele ukukhankasa. So yilezo zizathu eziyakwenza ukuthi kube namaqembu amaningi. Kodwa sithi uma sisiya phambili umuntu ethi mayesebona vele ukuthi ithuba alikho ngoba vele likade lingekho bese seqala-ke uhoxa. Yilezo zizathu-ke eziba khona uma kuyokhethweni ukuthi baba baningi osomathuba kanti abaningi bakhona abantu nje abafuna ukuzenzela imali kuyiprocess yokhetho.
Ya,
ngingangezelela nami khonapha.
Ye, ungangezelela.
Ya, okunye I think kanti singabantu isintu sithi umuntu kumele azivuke amakhwapha. Okunye kuyabe kukhona ukuthi hayi maybe la uyabulesifiso but nxa usubona amanye amajaha egijima lapho esenza amanye amarali begcwalisa ama-stadium wena engxinye uyabula abantu abayi-5 obafake esikhwameni uhluzinuke la amakhwapha ubone ukuthi hhayi kusho ukuthi i-capacity yangikhona yiyengelayo. So this is why maybe nxa sokufika ku-presidential abantu bagcina besiba limited because uyathola ukuthi kulamanye amaphathi o-president bamaphathi they are opting ukuthi be-contest as MPs they are opting ukuthi be-contest as councillors because babekwazi ukuthi hayi phezulu ngale kufuna amadoda aqinile yagijimayo TV.
Lo-ke ngumnumzana Rodney Jele osakhulayo ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ozamela isigaba senkulumane koBulawayo exoxa endawonye lomnumzana Zenzo Nkomo ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela imguza edale lephalamende. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi amapolisa ensida akwele Russia asebenza elizweni leli phose angamajumi amahlanu kumele aphume aphele ekuqaliseni kwenyanga ezayo. Ilizwe leMelika lithi lizavala njalo lehofisi yakwele Russia esedorobheni leSeattle eWashington eseduzane lamagceke endizamtshina zebutho njalo lenkampani ekhanda indizamtshina eyeBoeing. Umongameli Donald Trump wenze lokhu kulandela imizamo yeRussia yokubulala umnumzana Sergei Skripal nomntanakhe uYulia isebenzisa umuthi obulala ngokuvimba imithambo lokunye okufanayo. Ababili laba basesibhedlela lapho abagula khona okumangalisayo. Ilizwe leMelika seliqalisile njalo ukuxotsha amanye amapolisa ensida akweleRussia alitshumi lambili asebenza kwinhlanganiso yeUnited Nations okuthiwa kawasebenzi ngemfanelo. Ngaphandle kweleMelika ilizwe leBritani lamanye angamajumi amabili lane kanye leNATO asexothe amapolisa ensida akweleRussia alikhulu lamajumi amahlanu. Umkhokeli kahulumende wakweleBritani unkosikazi Theresa May uthi okwenziwe lokhu ngokokuqala ukuthi amazwe wonke omhlaba jikelele axothe amapolisa ensida akweleRussia ngesikhathi esifanayo. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi ukuxotsha amapolisa ensitha la kuzakwenza ukuthi wehle ukucutshwa kwezizalwane zeMelika lilizwe leRussia. Uthi benze lokhu njalo ukuthi batshengisele ilizwe leRussia ukuthi kubi abakwenzayo, ikakhulu ukuzama ukubulala omunye wabo. U-ambassador Nikki Haley omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations uthi amapolisa ensitha la asebenza okungavunyelwayo eMelika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikamnumzana Donald Trump, uthi ilizwe leMelika lizimisele ukukhulumisana leRussia nxa lingaguqula izenzo zalo.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo namhlanje intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo yeviki yesithathu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe emini namhlanje.
Iqembu leChicken linqobele eMutare City nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eluvivi, njalo ohlohlele iqembu leChicken nguDaryl Nyandoro. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken selilemiklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu leChicken uJoey Antipas utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe kumele lilungisise phambili ngoba abagadli bakhe bedlalisa amathuba abawatholayo.
I thought we had a good performance, but we just need to work on.
Sidlale kuhle sibili namhlanje, kodwa into esimele siyinanzelele kubana okuqathekileyo kubana sihlose esike ufuna kathesi kubana silungisise sibe ngabantu abahlohlayo ngoba akuncedi ukuba sibe lamathuba kodwa singawasebenzisi.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leBulawayo City libe ngujikelo obhanqa leqembu leBulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni yePapa Field. La maqembu abe ngu-1-1. Iqembu leNgezi Platinum linqobe leDynamos nge-1-0. Elecapes United libe ngujikelo obhanqa 0-0 leFC Platinum. Iqembu lezePC Caribe linqotshwe ngeleHerentals nge-1-0. Eleyada linqobe leBlack Rhinos nge-3-1. Kuthi iJapungu leHarare City libe ngujikelo obhanqa 1-1. Imidlalo yeviki lesithathu iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu le-Islanders lizadibana khona lele Triangle enkundleni ePapa Fields, kuthi eleJapani Mine lizadlala lele Nitrude ngasemaclass. Ngimele Studio 7 ngokoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Amandebele ingoma kazinja ziyamluma isigqubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. Amapolisa koBulawayo abophe ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party lazokhululwa ngemva kokutshengisela kwalo endaweni eyakhelwa iGodini Mall. Izakhamuzi zakoBulawayo zithi kazibone isizathu sokuthi uhulumende abe nguye obhadala isikwelede senkampani yeZisco Steel. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.